ukuxokozela kubandla lezanu-PF kuvele kuyindabuko yabo. Kuhlala kuxokozela ikubona lelizwe abaliphetheyo lilokuxokozela yonke into nje imimanzonzo kuyinetha yabo. Kodwa lapho esikhona ngendaba zabogeza lokuthi umnankaka akahambi, ngibona kuzachitheka igazi, kuzahotshwa abantu ngoba seyavileleva ye-intolerance abalayo nama-views abanye abantu abangavumelani labo. Ezinsukwini nje njengoba sesibonele izincwadi ezisekuletha zamapholisa sebethi badinga ogeza kuzachuliswa. Njengoba sike sazwa ngaphambilini ubaba uNkomo ethi izikhuni ezithunqisa intuthu bazabona ukuthi benzeni ngazo, indlela vele abadila ngayo ukuthi labo abathunqisa intuthu bayabakhipha babaphisize. So yikho okuzenzakala mhlawumbe size siyefika ekupheleni komnyaka kuzabe kuyikuthuluthulu, kuyisisana sana.
Ye, kodwa kuzochitheka igazi yini baba Mlalazi?
Njengoba ngishilo, kuvele kuyindabuko yabo abantu bezanu-PF ukuchitha igazi kusukela empini babebulalana ngaphakathi. Sadla nxa sesithethe uzibuse babulala abantu ngegugurawundi, sasuka konke ngabomramba thwina nangesikhathi sokuqala kobhosi nge-2000 belokhu bechitha igazi. Angiboni isizathu sokuthi bangalichithi manje ngenxa yokubana kuvele kuyinetha yabo ukuthi basebenzise udlame ekusolveni ama-political problems.
Kodwa lolu dlame lungalungisa khonoku ke kubahluphayo?
Udlame awuzakele ulungise lutho, ngoba nanti ukuphikizwe lifile ngenxa yodlame abantu usebenzisayo izikhathi zonke. So ukuze badile ngama-problems abo, abana bayavumela abantu bana babe lama-freedoms. Ama-freedoms alotshwe kusisekelo sombuso saseZimbabwe, not isisekelo sombuso weZANU-PF. Bangavumela abantu ukuthi bakhulume, njalo bavumele le abayibiza bethi yi-tolerance, ukutholaretha ukuthi omunye umuntu uprefera ukukhuluma ngohlobo oluthile, omunye uprefera ukuhamba ngendlela ethile. Bangavele bakuvumele lokho, yikho kuzasolva i-problem ekuzanu-PSG, problem eselizweni jikelele. Kodwa kamboni bekwenza lokhu ngoba